munga meri nanga kwa ukurume into ezi mgeni gafulu kodwa ngokubona wami bekungathi ukhuluma nje kuphela ngoba masikhangela on the ground izinto azibalisileyo ukuthi iZimbabwe izingisele ukuzenza akubonakali lutho on the ground. So yilokho esingathi thina ngesilungu you talk the talk but you don't walk the talk, because uNangagwa ubefunda nje ispeech asibhalelweyo esenza ungathi iZimbabwe ibonakale njengelizwe eliphumelelayo eliqhubekela phambili, kodwa thina sisazi off the ground uduko lukhona. Mina bengifisa ukuthi ngabe u-adrese izinto ezilegit ezibonwa ezi-experiencewa ngabantu on a daily basis, kube yi-focus yakhe ukuthi wenzani ngalokho, njalo ngamacebo bani awafakayo ukuthi kuthuthukiswe isizwe.
Ye, siyabona njalo, ukhulume njalo la ngodaba lezithezo zenotho.
Yeah, well, izithezo zenotho, ama-sanctions, siyazi ukuthi iZimbabwe iyatyelwa from kudala i-America lamanye amazwe afaka lama-sanctions ukuthi yini okumele bakwenze. Indaba ezikhangelelana le-human nama-human rights violations, indaba ezikhangelela ama-reforms ukuthi kube lama-free and fair elections. So izinto kumele ukuthi uNangagwa ngabe uyazi-addressa ukwenzela ukuthi ijeziso zenotho zikhishwe. Kodwa asikubone ku-addressa lokho, instead uyablema nje kuphela ukuthi izijeziso zenotho ziyasiphazamisa ekuthuthukiseni ilizwe, yena esazi ukubana yini okumele ayenze ukubana izijeziso lezo zikhishwe.